Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMbandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wecholera seliqonge lafika kumachumi phose amathathu i-28 osokwenze abenhlanganiso zamagqwetha lwela ilungelo loluntu bathi bazimisele ukumela imuli zabalahlekelwe izihlobo okukhweza uhulumeni emthethandaba. Ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini ole crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala kwecholera ngumphathi intambo yezemali kudala inkulumo. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu ikwethule izolo kusihlwa edalele Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Umkhuhlane wekholera ubikwa usufikile edolobheni lakoBulawayo. Kulabantu abathathu asebehlukaniswe lomphakathi kuleli dolobho abacatshangelwa ukuthi balawo. Sikhuluma nje inani lasebebulewe ikholera seliqonge lafika kumachumi ephose amathathu i-28 osokubangele ukuthi abomanyana wenhlanganiso zamagqwetha alwele ilungelo loluntu bathi bazimisele kusiza imuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane wesifudo sekholera. Ukukhweza uhulumende emithethandaba isethusa umlando wokubangela umonakalo oselizweni wokuqhamuka kwalomkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ngaphansi komanyano weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee. Lumanyano ubunjwa zinhlanganiso ezibalisa AS Citizens Health Watch, Chitungwiza Manyame Rural Residents Association, Community Alliance, Combined Harare Residents Association, Community Working Group on Health, Harare Residents Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kanye le Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Umqondisi wezethelechara, Unkosazana Rose Hanzu, uthi balindele uZulu kuba alethe izikhalazo zakhe ngokwenzakala kudaba lwekholera ukuze bathathele uhulumende amanyathelo ngoba yebeka impilo zabantu engozini engabanakekeli.
The constitution is very clear. It protects certain rights.
Isisekelo sombuso sicacile silondoloza amalungelo oluntu athize. Kulelungelo lokuba umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo, kodwa nxa impompi ezithwala ingcekeza zithe zadubuka kusobala ukuba kawukho endaweni ehlanzekileyo. Nxa ungenelisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo, uyenelisa ukusa iziphathamandla zikahulumende emthethwandaba zitsho ukuba kungani kungaleyo ndlela.
Omunye wabaphatheke kwezokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umnumzana Charles Nyoni, uthi uvumelana lokuchiwo yilezi nhlanganiso.
I-government kanye ne-council kumele umsebenzi wayo ngokumeka sure ukuthi abantu impilo yabo igcinekile kuleli lizwe lethu laseZimbabwe. So nxa bengasebenzi kahle bonke njalo bedonselana njengoba sibona i-council ikhokhelwa ngelinye ibandla, i-government ikhokhelwa ngelinye ibandla, abantu thina yithu esisafayo ngoba yithu esilezihlobo ezibhubhayo njalo yithu esilayingane ezigulayo. So kuqakathekile sibili ukuthi i-government kanye ne-council babambe bilane basebenze baqedele ludaba ngokusheshe.
Umnumzana Nkosikona Dibidi uthi uhulumende nguyo lomlando ukulondoloza izizalwane zakhe, hathi ukuba abelokhe ekhongozela kuZulu munye yena ovele ethwele nzima ngenxa yesimo somnotho.
iviki kayiphele umunye engaphuma ngawaya kwelinye ilizwe. So esizibuza khona ukuthi kanti na abantu bebhizi bebhodabhoda bethenga lezi moto ezinja, okuyikho okuqakathekileyo empilweni zabantu kuyini? Abangathi sibili abakukhonsida njengokuthi into eqakathekileyo ebantwini kuyini? Nxa into ezinjengabo-cholera sozilonke zisi-affecta njengelizwe, kutsho ukuthi uhulumende wethu akazimiselanga ukubusa abantu, akazimiselanga ukuncedisa abantu, akazimiselanga ukuthi asebenzisane labantu.
Wengeza uDBD ethi kungakho esola inkulumo kamphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube osekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba asize laye ngokuncinyane alakho ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo sekholera.
Isikhwama nxa singelalutho, mboni ngani uthi uzama ukusitela ukuthi nje isikhwama asilalutho? Nxa isikhwama singelalutho kumele sizame ukudinga, and nxa sidinga at least sesizamile lathi ukuthi sibe sibhadala ama-taxi kuqalisele khona lapho. Abantu sebefile 25 kulusizi kakhulu ngoba ikholera somkhuhlane lwana ongathi usufuna ama specialist amangalisayo. So asonte engumkhuhlane omangalisa kakhulu, but sitshengisela nje ukuthi uhulumende kagwanisanga ukuyenza abathi infrastructure development endabeni yamanzi le. Asondaba yanamhlanje ye in ye out sizwa ngekholera, kusuka kudanise kakhulu ukuthi sokumele sicontribute ukuthi sincedise kuleyo kholera abantu besife iminyaka yonke le isikhanye.
Abenhlanganiso lezi bathi bayamkhumbuza uhulumende ukuba kungumsebenzi wakhe ukunakekela impilo kahle kaZulu kanye lokubona ukuba uphila impilo engcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo, ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini olwe-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo. Abanye besithi leli nyathelo liyamulekeka, kodwa abanye besithi uhulumende undebempili ngoba ichaphaza imali ngakwelinye icele abesedinga imali. Kodwa amankampani labanye abangafuni ukuziveza babikwa bephathise isikhwama ngemali eningi. Inkampani yencingo ye-Econnect siphathise isikhwama lesi ngamadola ayisigidi ezilitshumi, $10 million, kuthi ugatsha lukamongameli ole-presidential office lwaphathisa ngemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu, $100,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso uyimbona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi ntambo usevelise engene emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi udubo lomkhuhlane lokukholela lungisiswe. Yinto enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokuthi nizimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzi lalapho akulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali. Thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye okunjalo, imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antsho sokuvelise ukwenzakala lapha sesikhangele sikhangelela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini nguMthuli Ncube lo obhadaya moya. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa, ye kulungile, indlu yethu iyatsha kule nyoka endlini labantu. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo olomkhuhlane. Sizakhuluma ngakho lokhu usukungesela mkhuhlane. Ye iqiniso, iZANU-PF vele iZANU-PF ibhilize izimali. Yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha kakulungisiswa komkhuhlane. Lokho kwe-accountability siyakhalathala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasiwo mankampani?
Amakampani lawo ayatsho giwa kusazi ukuthi amakampani amaninginingi athize bebekhipha izimali, kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njini. Angikhole ukuthi nje ingaba yimali eningi kakhulu, kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle loba ungaze ukukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi, ithenga imithi. Leyo imali abayizuzayo izazi umsebenzi loba iyilutshwane.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecobungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mtsakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
EZimbabwe libhekanile ukusilela okukhulu kwengqoloyi ngemva kokwehla kwesilinganiso esiseziphaleni ngesikhathi ilizwe libhekane lolunye udubo lokuswela idola leMelika lokuyithenga kwamanye amazwe. Lokhu sokudale ukukhwezwa kwentengo yesinkwa sona esikade silidola elilodwa leMelika. Sona sesilidola lamasenti alichumi, idola 10. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilithumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa belesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingamathumi ayisithilagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi lizwe lifuna izigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokusilakala kwengqoloyi elizweni, okutsho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhatala imali yonke namhlanje kutsho ukuba amanye amakampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatha lezindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eleMalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhadalanga izikweleti sayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentathela izindaba yeHarare namhlanje umgcinisalo weGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for which to our country.
Ilizwe lifuna amadola alichumi lantathu amamiliyoni, 18 miliyoni ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu, njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
Umsarara uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe RBZ ukuze uphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe aliswele ingqoloyi, kodwa lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside. Kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina ngibona ngani kukhona okwenzakalayo ngezombangazwe lesi. Ngoba ever since uNangagwa wangena esikhundleni, sabona izinto zonke zabe zikhwela, zabe ziloko ezikhwela ama prices, zabe loko etshintsha, asikwazi ukuthi kuhamba njani, kukhona sibili okwenzakalayo.
Uhulumeni wanquma evimba amakampani elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana neflower, rice, chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba efuna ukuthuthukisa amafelitali akuleli alungisa lokhu kudla. Kodwa ngokuselakala kwengqoloyi osokubangelela amakampani avale sokuzaletha udubo lokuselakala kwalokho kudla. Uhlelo lukahulumende weZimbabwe lokhomand agriculture lubukaza luthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ikakhulu umumbu lengqoloyi, kodwa ingcwethi zokulima zithi usamele usetshenze gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima engqolweni enela ilizwe lonke ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Live talk lamhlanje sikhangela ukusabalala kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesifudo esekholera osokubulele abantu abedlula amachumi amabili eRare. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF. Lokhu kwethulwe izolo kusihlwa edalela eCongress ngumnumzana Manisha Singh, umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezenotho lamabhizimusi. Uthi uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa akatshengisi ukuthi uselethele uZulu inguquko efiswa lilizwe leMelika, lamanye afakela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho. Uthi bazaqhubekela phambili bezama ukuthi kube lenguquko kweleZimbabwe lapho uMgabe, uMnangagwa labanye babo kuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo behluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya kumnyaka ka-2008. Wengeze wathi ilizwe leMelika okwamanje lizabe lihlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakhuluma ngabakubonayo bona. Okufunekayo lapha ngokubona kwami, kuyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe nxa befuna ukuthengisa lokho okuzakusuthisa laba abangapha, indawo sokumele ukuthi benze izinto ezizathengisela khonokho ukuthi sokulokhu kuguquka kuthize. Ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula. So bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanja sebebhukuthile basho bangale kwangikhona.
Kodwa ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukuze thi phela atshengisele ilizwe leMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela? Nakho ke phela uMnangagwa uthi uyazama kakhulu.
Antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okuzanywayo, kuyini okusebenzayo. Ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe, angithi kuyachiyana. Umuntu athi nomna mfuna ukwenza, mfuna kwakhe indlu enhle, but nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibona ukuthi kathi indlu yona yakhiwe inhle yini. Ingqobekisi kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele uguquko okufunekayo. Singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo, so kulezi izinto mhlawumbe abazaziyo ezingekho ebantwini abaningi ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi. So kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto wakhe, kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona kumele ukuthi kuzanje.
Kodwa wena njengengcwethi kwezombusazwe baba Moyo, ubona ngazani kuyini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje?
Osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya sebenelisa nje ukuthi baxoxe ngomumo wekhaya ezombusazwe zona yikho kakhulu osokugugukile. Well, ukukhona okunye izindlela, kulezinye indlela imigwaqo itharesi ifakiwe. Kodwa ke ithi njalo ifakiwe ayila anto abana lokhu kuthiwa ma-carriage way marking. Oh yeah, umgwaqo umuhle sibili kodwa ula ma-carriage way marking lama sign gawakho. So nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kula ma markings kuhle emgwaqweni. So iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona, kodwa ukwenza kwezinto, ukwenzakala kwezinto, yikho lapho kakhulu okufuneka khona ukuguquka.
Pho ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibilo kwenziwa nguhulumende weZimbabwe kwenze ukuthi izinto zenotho lezi zesulu?
Lokho mina ngibona ingani kusezandleni zikahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka. Izinto ziyaziwa, ngabona labo kathithi abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi kuyo. So kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho, ingakuguqula then kungalungisa izinto. Kuyaqalisa ukutshintsha, kuyaqalisa ukutshintsha, bacasela ukuba le support.
Lo ngumnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isavunguzane esiza lezulu eliningi seHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika sivelela elwandle olwe-Atlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile ukudala umonakalo wokukhukhula impahla ngamanzi lokucitsha amandla kagesi, abanye bexwayisa ukusuka emzini yabo bebalekele lapho okungelangozi khona. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wele Turkey ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Russia uPutin ngomvulo ukuze bakhulumisane ngomumo weSyria. Iningi lithi impilo yilokhu isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemali kanye lokukhwela kwintengo yempahla, kukanti ezinye zalezi mpahla ziyasilela. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Wayelo kuyiqiniso ukuthi udaba lwemali njengoba usitsho khathi esivele akukatshengisa ububelo. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile, kunzima. I-US dollar velayo awusoze uyithole, lalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqanisile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi uyade ubethengisa ama-170, ngawule-100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqanga nsuku zonke. So iqiniso nelikhona ukuthi uminister omutsha ngibona ngathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks, ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo ama-price aqansile. Okwenza ama-price aqanse kuyatshengisa ukuthi imali amabhondi ethu asephela amandla nxa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminister abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyani esike sezwe kathintwa lapho ikhulunywa ukuthi yena isizozayo ukuthi ahle akhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yinto
kodwa labanye lakho bakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kade esohlupho lube khona ukuthi umuntu ole US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayibhinga, uyayithatha ayifake emqamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyiyetshibulele eyibhonde eyiyesikhwazela uhlupho. Abantu bona abagcine i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise, and nxa sebeyisebenzisa bazayibhenga futhi, bengayibhenga nakhola imali yena isiyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation. Ngoba khathesi uhlobo besilalo ukuthi i-US dollar liqinisa ikhona ebantwini, ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola, lokho iyimali ingayithola. So kusegcekeni imali yena ikhona. So ke asikhubeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa yibhondi le, sifake imali e-right kube iyezidlala kumarket. Ngileshiwa futhi lama-price azozaqansa, ngoba kathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima ukuthi ubhajethe imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawuwazi, ngoba nxa ule bhondi iba nganeno, nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ikhono leyo angabantu bengayisebenzisi iprize yabi low. So asoke sibe lelizwe elirana kanjalo bona abantu imali yabo nxa beyihola behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga ngenyanga abantu abasoke kubaphathe kuhle mbona ungathi ilizwe lethu alilungiswa khona pha.
Kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuqhathaniswa lokukhwela kwentengo yaso?
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okokwenziwa zibe ziqansa siya phezulu abantu benza ngabomo abantu bebusiness bayakwazi xa uzofuna ukuthi uyicommodity uyithengise ngemali ephezulu bale system yokuthi bayayicatshisa bengayicatshisa nxa sebeyiveza kancane bekutshelile hayi lami ngiyithole nzima so sebekhweza iprice so ikwese kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi la mathi khansake kule bhondi kulani kulani kuzenza ama-price aqanso okunzima uya kufika amayogarajo ngelafuel of late. So ngumbuzo ukuthi kanti indaba ishuyeli ngekodwa uhulumende uyasiyeta ifuyeli khona and khona khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yinhle as long singalungisanga indaba le yemali ngiyayibona ukuthi i-inflation isesibulala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi ezCTU sixoxelaye ekobulawayo. Uwoza Friday namhla silomculi odumo oyirumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe ele the pioneers bephethe idlalade labo elithi sezimbonga ngobulongwe kubika uNtungameli Nkomo.
Le lidlalade likaMagwaba elesibili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalade. Ingubani kahle kahle linsizwa ezibiza ngoMagwaba?
Ngokwegama elipheleleyo nginguChristopher ngizalwa endaweni yaseTsholotsho kwaMakhaza isibongo sami ngesakomoyo. Yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers. Abalandeli bami bonke abasendaweni ezehlukahlukeneyo ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela nokungisaphotha ekukhipheni kwami isingle track yami ngo-2016 imfika emculweni eyayithi ukubuyisana reconciliation.
Ngobulongwe lapha ukhuluma ngani Magwaba?
Esihlokweni sami leso sithise zimbonga ngobulongwe ingoma yami ikhungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu but in return kafisa ukuthi abonge isibongo sakho ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi mayingena esifayeni lapho elala khona kuyindlu yayo.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi impethu. Abalandeli ubachiyela wapi amazwi?
Abalandeli mbathanda kakhulu kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi bane space esikhulu kakhulu enhlizweni yami bayinto yonke kimi ngiyafisa ukuzibona lami kusasa ngikwelinye izinga.
Siyabonga lapha umculo wedumo weRumba uMagwaba ihamba leqembu lakhe ele the pioneers ledlalade labo elithi sizambonga ngobonlongwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.